sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth. Asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokhu okwenzakaleyo, njengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters to exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lentatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi banethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa nalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngoMvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC uMnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters
ISADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Ted Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe nguhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngukubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ungayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
ISADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwiCommonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eleZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe aya wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imbiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywa yile amaqula aweSADC leCommonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe uMnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le yinto esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube uswele kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokhu okwenzakaleyo. Kutshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulomuntu obuleweyo eGrandview, kubantu batshaywa emakhaya, batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemathebeleleni, uhambe ePlumtree yabona ukukhona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo sizithulele. Bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile kodwa kulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kates in Kuruma Ninja, as if Indura, Ulogutula, but the Bonaman Becozes.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba nge-wrong foot xa wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezu kwegethi hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa singasaba asaba kakhulu yasifuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair elections because nakathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane seZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusi thandabuzithi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfo wethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho. Kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani izanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba uAdvocate Chamisa akusimbisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo bebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphongukhangela nje silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje sokuphongufanana nama high court lezeki kwinto ndawonye silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungapi bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TCCC yiwo alwisana wodwa.
ngiye ngaboda-boda endaweni zaseNjube lelo bengula ngale. Ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo, ngabona be-TCC labo befaka ama-posters abo, ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio Thinxa ngaphambanisanga labo bele convoy yabo. Bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje umsebenzi yabo ukukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Mbofu bonke beforma ipresidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabe yedwa ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesiwabonile amalunga aweTCC bayalwa bodwa. Kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo siswetu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana. So nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-TCC labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chikenini yabona kwakusekechegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa. Ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa uqeda udubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokishi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi ziningi induba ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpeedscop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayo ipindlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge. Umasipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi sasesikhangelele sathembela emasoleni. Lokhu nge amasela asuka azenzela santando kukho injolo yedwa abotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube uncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uthi uzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Ngoba nanzela ukuthi akula sikolo kuward 6, izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Kanisha Sinkala webandla leZaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe nendlela ezokureyiza i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzithole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asila ndlela zokureyiza i-revenue. Instead of uku-enforcer imithi yama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lama-firm.
Omnomzana Thulani Moyo ebandla leZANU-PF owakhethwe ngancintiswanga kuward 2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi kungabe nabantu umuntu ozangena echambers ukuthi mina ewadini yami, mina ewadini yami akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngimele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besibiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikayi. Asithwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ngokufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe nguNkosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukusilela kwamanzi, ungatholwa kwezinye ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba athabelelayo isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. UNkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena ke uchasisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP layo usimela ukuthi silathi isikole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwakweni lathi singavunyela ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthwethembi.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza nabantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe la ma-project.
Kukanti uNkosazana Phesha Zinkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadunda ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazwi kaMankomo wagcizelwa uNkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba noba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo uNkosazana Sicilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kwabulawayo.
Abantu bePhelandaba Chabalala vukani, for 23 years i-opposition ibusa kwabulawayo, sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kwabulawayo akula change abayilethayo, likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC yababili double candidate. Kulomsekelo wesikhulumeli saleli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo loNkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu oqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli ozakumela isigaba ngobuqotho ePhalamenti. Yilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe imtuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Okokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lamapotholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo, into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bedle phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TBC kuze zeZANU-PF ithathe isigaba sePhelandaba Chabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngaseChabalala, igama lami nguJesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kamasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likamandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalani ena yankela lezana eforti elki chuma mzara wamali ndindu na mwishikana mkudwe ni mfige 2017 akalo release 2019 kisizo zinsuzia zizo wakuri nsuzia sekeza bati uota mumfa mungoreza na wazi mbuntu bati uwa ekujane mkunza nyamfo wa mdluli mwotiliza mwotiliza mfo wangwe mwota mkazi liku umazanisa na nsuzia njezu na mfo hopeji za pandi
Mtaka choko nala Choko nala
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo ezithi zona 073565459 izo number zasegoli kakhulu ku TikTok inqele likaselo 1 ku Facebook inqele likaselo ELPT noma inqele likaselo nje bonke ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngesithengi ngendlela esemthetheni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kini noma ukuxhumana nabantu engisebenzisana nabo ofana no-PM nobanibani kodwa kakhulu kakhulu ukuthi ngitholakala kini konkithi inombolo zazo okungezami.
Wensizwa likhohlo likamandlovu incangebomvu insizwa isabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli zindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.